o e Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesibili mhlaka 16 zibandlela 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyenza iPVR mopup exercise. Injongo yayo yikuthi siregister abantu abasalayo ngesikhathi sisenza iBlitz. Siregister sikhangela kakhulu lama-aliens. Ukuba lomthetho ukuthi ba-registre.
Abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye babhalisele ukuvota koBulawayo phansi kohlelo lokubhalisela ukuvota oseluqhelusiwe.
The majority of civilians is emaplazini apho ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana, abatswana, they don't want to be working in farms doing laborers jobs, abafuni, they don't want to get their hands dirty. Njalo futhi emsebenzini ona le, there's a lot of issues, lama-tensions avamileyo kuma-farms.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kweleBotswana umiswe emthethwandaba lamhla esethethwa icala lokubulala elinye ilunga ledale lePhalamende yeBotswana ngempelaviki. UZulu ezantsi emaNdebeleni emangweni weMatobo ukhuthaza uhulumende ukuba asungule umbuso wezabelo o-devolution omunyethwe isekelo sombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhlelo lokubhalisela ukuvota luqhubekele phambili ngemva kokuqheliswa kusukela mhlaka 10 zibandlela okubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye koBulawayo bebhalisa. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukumiswa mhlaka 18 Nhlolanja. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ekoBulawayo.
Ukubhalisela ukuvota kuqhubekela phambili elizweni lonke, kodwa indawo ezilokhe zibhalisa abantu sezilutshwana. Idolobho lakoBulawayo selibhalise abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye ensukwini eziyisithupha ezedluleyo. Ihlandla lokugcina leli balibiza ngokuthi yi-mop-up exercise, njalo likhangele kakhulu indawo ezilabantu abathole incwadi zokuzalwa kanye lezithupha ngemva kwamahlandla okubhalisa akuqala. U-District Elections Officer wenhlanganiso ebona ngezokhetho eyezeki, uNkosikazi Sithembiso Khuphe, uthe bayajabula kakhulu ngoba inani labantu ababhalisayo kuhlandla leli ngabasakhulayo kanye lalabo abazalelwa eZimbabwe, kodwa belabazali abazalelwa kwamanye amazwe abababiza ngokuthi ngama-aliens.
Siyenza iPVR mopup exercise. Injongo yayo yikuthi siregister abantu abasalayo. Isikhathi sisenza iBlitz. Siregister sikhangela kakhulu lama-aliens ukuba lomthetho ukuthi baregistre. Kakhulu siyakhangela futhi lalapho kwahamba khona abe-RG Registrar General's Office lapho abanika khona izithupha. So sesibuyela khona yikho sibiza mop-up exercise.
Okusijabulisayo kakhulu ukuthi kuma-queues ethu sithola ama-youth, kuma-queues ethu siyawathola ama-aliens. Esikuqonqosela ngama-aliens ukuthi nxa besiza bezoregister uyabuya lesithupha sakhe, abuye le-birth certificate ende. I-birth certificate yakhe siyifunela ukuthi sibone ukuthi abazali bakhe omunye wabo umele abe ngumZimbabwean.
Inhlanganiso ezimeleyo e-Victory seyanqoba ikhuthaza uZulu ukubhalisela ukuvota ngenkondlo lezingoma. Umqondisi we-Victory uMnumzana Desire Moyo uthi imfundiso yabo iyakhuthaza abantu ukuthi bayevota njalo bayenelisa ukuhuga abantu ukuthi babhalise.
Uhlelo lolu luqhuba thina-ke ngokusebenzisa ama-arts kakhulu ezemidlalo ezigoqela-ke ukulingisa singathi khona i-drama, ukuhlabelela i-music kanye lokugida okuthiwa khona ngumdanso, imidanso etshiyeneyo yesintu. kodwa ele ehamba kanye lenkondlo zokuhlabelela okugxile kule mfundiso esebe siphethe lesi sikhathi. Sinanzelele ukubana khona ukusetshenziswa kwama-arts okwindlela yokufundisa okuhambisulwazi ebantwini lokubakhuthaza ukubana bayivota. Ama-arts ke ayingxenye yoluntu njalo asuka abe umgogodla wabantu kanye lo mthambo wesintu lapho esithola khona ukubana siyenelisa ukudonsa asifuqe njalo esithele ulukuluku lentshukuntshukuzulu ukubana hayi mbukelo omhle aphatheka lawe uthathe inyathelo kulolu daba osegudwini.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sipho Senkosi Hlalo uthi selungele ukuvota njalo sewabhalisa.
Ukungezelelwa kwamalanga okuvota siyakujabulela kakhulu ngoba iningi belingakayi ukuyarejista, kodwa kusuka kube nzima khathesi ngokuthi ama-registration centers angkhona asemalutshwane njalo asetholakala khatshana.
KoBulawayo sekubhalise abantu abangaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amabili, inani elingaphansi kwalelo elikhangelelwe ukubhalisela ukuvota. Ukubhalisela ukuvota kuzaqhubekela phambili ngemva kukamhla ka-8 Nhlolanja kuze kuyemiswa ngemva kokubhalisa kwamagama kwalabo abazancintisa kukhetho. Ababhalisela ukuvota kuyabe sekumele bahambe bayebhalisa emahofisini awe-ZEC. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree obesehlala kwele Botswana umiswe emthethwandaba lamuhla esethethwa icala lokubulala elinye ilunga ledalela eParliamente yeBotswana ngempela viki kulandela ukuxabana kwabo. UDube ubesebenzela umuyi obelilunga lebandla elibusayo leBotswana Democratic Party BDP. Intatheli zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo seGaborone kwele Botswana.
UDube kanye lomunye wakhe oyisizalwane seBotswana uMkhalemi Maleya bamiswe phambi komthethwandaba emzini weMolopolo ngaphandle nje kwedolobho leGaborone lamhla besethiswa icala lokubulala umnumzana Isaac Davids ngempela viki. Ababili laba abakhanye bebunile bazaphindela njalo emthethwandaba mhlakazi ku-30 sibandlela ngoba amapholisa athi abakaqedi ukucwayisisa. Bobabili kade beqhatshwe nguDavids eplazini lakhe elingaphandle kwesigodlo iHaboroni. Amaphepha aphambi komthethwandaba abika ukuba uDavids ufike eplazini ngesonto edinga ukuthengisa ezinye inkomo zakhe, kodwa wathola uDube oleminyaka yamachumi amathathu lanye wokuzalwa. Lo Maleya bengekho bebikwa besemavinkilini eduzane bezilibazisa. UDavids ubikwa efike esidla amahabula wathela uDube impama ezondele ukuthi kungani bengekho eplazini emsebenzini. Ubikwa kwaqala ukuliwa njalo uDavids ecela omunye ukuthi amqhubele umbhobho osemoteni, kodwa ngasenelisanga ukuthola ngoba wagwaza kaningi esifubeni kanye lesishini. UDube lo Maleya abakangeni kusibanga sokuthi batsho ukuthi bazibona belecala noma hathi, njalo udaba lwabo lukhandelwe ukudluliselwa phezulu emthethwandaba we-High Court. Amapholisa athi indaba esifana lalezi lapho abaqhatshi abalwesebenzi bahile ongamalisi ikakhulu abeZimbabwe abalanye banye babo abasebenza emaplazini.
Kulezi tori eziningi eziphuma kumaphephandaba ezikhuluma ngama-conditions langama-treatment asemaplazini, the majority wezisebenzi ezisemaplazini lapha ngamaZimbabweans because ama-locals abangabatswana, abatswana they don't want to be working in farms doing laborers jobs, abafuni, they don't want to get their hands dirty. Njalo futhi emsebenzini yona le there's a lot of issues lama-tensions avamileyo kuma-farms.
Umnumzana Dube kanye lo Maleya bazahlala esitokisini belinde ukuphindela njalo emthethwandaba ngoba kusesatshelwa ukuthi ngenxa yecala abalibhekayo balakho ukubaleka. Bekugcwele emthethwandaba uZulu efisa ukuzwa ukuthi kwahamba njani ekubulaweni kukaDavids, yena obesaziwa ngokuthi ngufokon bastard njalo engumuntu ololaka. Ongumongameli Ian Khama ovatshele imuli kaDavids ukuhambisa amazwe enduduzo. NguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 kuSaburon kule Botswana.
Umsakazo weStudio 7 uthanda uthatha leli thuba lokubonga lina balaleli bethu ngokusisekela okweminyaka yonke le. Njalo sizimisele ukulethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe insuku zonke. Sithanda njalo ukulazisa kubana sesengezelele inhlelo zethu. Sesilohlelo ngo-6:30 ekuseni phezu kwalolo oluphuma ngo-7:30 ntambama. Lilakho ke usixhuma kusukisela ngomvulo
siyango lwesihlanu kumagagasi athi 909 medium wave laku short wave ku 4930 13860 15460 15580 laku 6080. Lingakhohlwa njalo uhlelo lwe live talk kusukisela ngomvulo kusiyango lwesihlanu ngo 8 p.m. ntambama.
Uzulu wezansi emandebeleni emangweni wemadobo ukhuthaza uhulumende ukuba abavumele baziphathele impahla yemvelo abalayo ukuze benelise ukuzithuthukisa kanye lokuzinakekela bona lemuli zabo phansi kombuso wezabelo o-devolution. U-Anastasia Ndlovu usiphala lolu daba ngokugcweleyo esemadobo.
Izakhamuzi zalumango emhlanganweni oqoqo inhlanganiso yeHabakuk Trust emaphisa leCouncil yeMatobo, inkokheli zomdabu labo councilor bavumelene ukuba imvelo yabo engathuthukisa isigaba isichaphazwa ngabantu abasuka kwezinye izigaba okubangela ukuba basale bebhekane lobunzima ngemva kokuchabalala kwemvelo yabo bengelanzuzo. Isigaba seMatobo silegolide, izihlahla, inyamazana, utshani, amanzi, inhlanzi kunye nomhlabathi ovundileyo, kodwa kusezandleni zabantu abasuka kwezinye izigaba. Unduna nyanga zonke uVuyani Ndiweni eMatopo uchaze ukuba abanini besigaba akube yibo abaphatha imvelo yomnotho ukuze loba abasuka kwezinye izigaba befika baphiwe ngabakhona, hathi ukuthi abokuza kube yibo ababela abanini bezigaba.
Ukuze abantu bakhule baqine esigabeni sabo, akube yibo abanikazi abanjani abafinyelela lezi zinto. Lanxa bekhona umakhelwane abangabuya, sizabasikela ngoba umuntu ubuye ngaphi esigabeni sani somunye umuntu. Ukuhloniphana kuqakathekile, njalo kuyadala ukuthi sizwisisane. But lokho kudala ukuthi umuntu angabuye usesenza umaqhuzu endaweni yikho zavele senzani, sixhophane. Enda kula muntu ongakuvumela ukuthi uzosuswa ngumuntu kumba ukuthathela into yakho njalo ukhangele. Ilizwe lonke wazulikhalele nje ama youth akhona. But laba bafana bethu sibabona benjani? Bekhula beqinile. We look up to them ukuthi sibabone bele future njani enhle. People grow every day. But wasenge ukuthi akubi mnandi ukuthi sibona abantu sebesiba ekuhluphekeni. But sifuna abantu benona besenzani bekholisa ama resources abanye abantu.
La sikhulile Hlongwane ka ward 17 eMatopo uthe uhlelo abaluphathele Habakuk Trust lubavule amehlo ekugcineni imvelo yabo lokuthi ibaphe inzuzo.
Uhlelo likhona akade likhona namuhla lusincedisile ekusikhuthazeni lekusibambaniseni singama duty bearers, ama chiefs councillors labo sobhuku lamaka men departments ukuze sisebenze ndawonye ku policy implementation lema bylaws ekuyenzeni kwama bylaws ukuze sigcine ama natural resources ethu awemadok.
Umnumzana Alexandra Phiri ukhansila ka ward 10 uncome kakhulu impumela yomhlangano ethi isikhathi esinengi baswela imali yokuba lemihlangano ehlafuna ngemvelo.
Umsebenzi kasiwenzelwe iHabakuk Trust ngibona ngathi ufanele ukuphakanyiswa ngoba thina sodwa ezi authority siyaba singelawo ama resources lobezinye izinto sizikhangela ukuthi ngasiyahlangana zilungisiswe sibumbe sisiya phambili, kodwa ngenxa yama resources we become very limited. So nxa sithola ukuxhaswa sibona ngathi kuyasincedisa. Umvelo ungowethu, kodwa abazali bayaba bengakwazi ukuthi balamandla phezu kwezinto ezingezabo. Bona bakhangela ukuthi uhulumende uzabenzela kumbe nguyoza kutsho ukuthi hayi lingaqeda izihlahla kumbe lingenzi lokho. Kodwa nxa kungaba labasondela ebantwini babafundisa ngithi.
Isakhamuzi seMatobo uRobert Moyo uthe babhekane lenkinga yokuthi imvelo yabo isezandleni zabantu abasuka kwezinye indawo, ngakho uhulumende kahlele kahle umthetho wombuso wezabelo.
Lo inkinga esilazo izenezo zokuthi khona uthola ama natural resources ethu singa benefiti
kubenefit abantu mebabavela kwezinye indawo. Uthola singatholi ama-licenses njengama-locals etholwa ngabanye abantu abavela kwezinye indawo.
No into esiyifunayo ukuthi umthetho wokuhulumende kumele akuhlele ngendlela efaneleyo ukuthi khona abantu kumele babenefite izinto zabo as per ukuhlala kwabo.
Umfundisi uWhiteman Moyo olilunga lekomiti yezabelo yeHarper Cook Trust usole inkokheli ethi abantu besigaba abalamandla okulawula imvelo yabo.
And then indaba econcepting kunzima kakhulu ukuthi indaba yakho uyifuqe ize ye phezulu izwakale kahle ngenxa yobukhokheli obukhona obuyabe sebuqoqe izinto basiqoqa ngendlela ukuthi incwadi ezibuyileyo ziphathwa ngabantu labo asebephiwa amalungelo yizwe sikuvimbayo. Ngokuthi wena osesigabeni lapha ingxaki lama problems akho niyabuwa khangela labo bonke abantu bawakhangela nxa usufuna ukuthi ubamele laba bantu ukuthi kuzwakale phela izitsho zabo uzathola ukuthi sekuvinjwa ikhonoko sekuvele kwabunjwa phezulu ngale.
Izigaba zonke zelizwe zikhala ngombuso wezabelo ukuze bazibuse ukuthi imali abayithola kwezemvelo abalazo bathuthukise izigaba, kodwa uhulumende lomphathi ntambo wemali bathi akula mali yokuqhuba uhlelo lombuso wezabelo kulandelwa isisekelo sombuso welizwe osekuthiye kulokuphathwa kubi kwezemvelo. Ngimele iStudio 7 isematobo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mtswakaze omuhle olubulisayo ngu Mike Hobe umsakazi we Studio 7. Ngithe ngithathe leli thuba ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection ngo 8 ntambama. Lamhla kuhlelo sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osevule ikhasi lokuxoxisana labantu enkundleni zokukhulumisana ezebulenjini eze Facebook la ku Twitter. Kuzamsiza na ukuthi anqobe kukhetho oluzayo. Njalo ukhulumisana lobani enkundleni lezi? Abasakhulayo kumbe abadala? Ukuze ungene kuhlelo, thumeza inombolo zakho ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Inombolo njalo 001-202-465-0318. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe, umkhokheli wenkonzo yeRoma uPapa uFrancis usecele uxolo ngokudlwengulwa kwabantwana ngabafundisi benkonzo yakhe kwele Chile osukudale osokungcolise kakhulu isithunzi senkonzo yamakatholika emhlabeni jikelele. Kulabantu abangaba ngamachumi ayisithiyagalombili i-AED abafileyo udlakela lwemaphandleni akwele Nigeria oluqhamuke kulwisaneni kwabelusi bokholo lwesiKristu labesiMuslim ezigabeni ezangenyakatho yelizwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi abafihla imali phandle kwelizwe sebeqalisile ukuyibuyisela eZimbabwe. Umnangagwa utshele lokhu izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia ngomvulo, kodwa khethulanga inani lemali le. Nyakenye uMnangagwa wapha abantu abasusa imali elizweni inyanga ezintathu ukuthi bayibuyisele elizweni bengasoze bathoniswe umbimbitho engakafiki. Kodwa uZulu uthi uzakholwa ukuthi imali iyabuyiselwa elizweni nxa kungakhulunywa ukuthi kanti vele ngobani ababeyifihlile imali njalo iyimalini. Omunye walaba bantu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leNational People's Party uMnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho mboni yani kuqoqa nje kwabantu abasola into yokwenza. Ngaye sibuyile kumele sibe njengelizwe sibe kwazi ukuthi kubuye emalini esakubobani wahamba njani, then kubonakale la kwi-economy ikushintsha, kubonakale amabhenki imali sitholakale. Okwakathethi imali emabhenki kayitholakali, okazokezelayina kungela cash etholakalayo. Ole usayibuyile yenzeni.
Imbono kaNdlovu igcizelelwe ngomela ibhinga edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda othi uhulumende usengohlala etshela uZulu okungayisikho njengendlela yokumkhanga ukuthi amsekele.
Okwakuqala Chris engakutsho ukuthi lo uhulumende lo khona lo ongene ngoNovember nguhulumende ongani uyahlupha ukuthi umlalele ukusuvumelana nalokho akutshoyo ngaphandle kokubana lo bufakazi obubambekayo ukuthi akukhulumayo lokho kuliqiniso. Kule zinto eziningi engazisho ezitshengisa ukuthi lo uhulumende nguhulumende ojonge ukuvala abantu amehlo ngokubatshela amanga kodwa kusenzakala izinto ezehlukeneyo. Mana ngikutshengise nje imizekeliso emibili. Lo hulumende kube kwaba lesikhathi lapho umongameli Mnangagwa esiya eSouth Africa bakukhuphile phakathi kwamaphephandaba ukuthi hayi ugade eflamatshina i-SAAOS wahamba naye wayahlala nje lapho okuhlala khona umphakathi wonke ngokutsho ukuthi hayi ezokela seliphuma ukuthi hayi bahaya nje indege lapho abahlawula khona imali edlula $200,000 kusuka khonapho-ke uhulumende lo othengisileni ukuthi ufuna ukwehlisa ayisebenzisayo njengohulumende.
Ingcwethi ecubungela izomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi kungaba liqiniso ukuthi imali sibuyiselwa ekhaya kodwa uthi yena inani lingaba lingayisilo elikhulunywa nguMnangagwa ukuthi imali le iyafika amabhiliyoni.
Kungaba liqiniso kodwa ngabe futhi lathi sibilive ukuthi imali isibuya lapha eZimbabwe. So kumele basinike ama-figures ukuthi imali engakanani ebuye izena phande kwelizwe. Njalo umele basichazisele ukuthi bafuna ukuthi bayisebenzisele imali yangkhona. Kungenzakala-ke ukuthi abanye ama-politicians labanye abesaba ukuthi nxa u-28 February engafika bengalethanga imali bengabothwa. Nabantu abanezimali eziningi abazaletha imali elilutshwana njengendlela e-compliance ngoba kathithi azikwazi ukuthi ngubani onemali engakanani engaphi. So ungakuzukuthi wena une 5 million yakho khona ngale lapho khona usilethele 1 million sifithi usukomplayele le directive. So umele moritoria yibo abantu abazabuyisela imali lapha abazoletha imali.
Umsekeli kamphathintambo wezemali umnumzana Terence Mugube utshele iStudio 7 ukuthi mpela imali singena elizweni kodwa laye walile ukukhuluma ukuthi yimalini. Okay, sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Omunye wamalunga edalela ephalamende kwele Iran ofuna kube lenguquko kulelo lizwe uthi kulabantu abazinkulungwane ezintathu lamakhulu ayizikhombisa 3700 ababojwa ngesikhathi betshengisela ekupheleni kukampalakazi ngomnyaka ophelileyo. Ababojiweyo bebetshengisela emigwaqweni besola ukukhuphuka kwentengo yempahla. Umnotho welizwe ongaqhutshwa ngemfanelo lokwehluleka kwahulumende ukwenza okuningi okufiswa nguZulu. Abantu ababojiweyo bedlula labo ababojwa ngomnyaka ka-2009 kuze kube lokutshengisela emigoqweni okwanyikinya ilizwe lonke le-Iran okubizwa ngokuthi yi-Green Movement. Abalwela ilungelo likaZulu bathi bayesaba ukuthi izibotshwa lezi zithwele nzima entilongweni. Abanye ababojwa ngomnyaka ka-2009 badlwengulwa, abanye batshaywa okumangalisayo njalo kwaba labanye ababulawa ngendlela ezwisa usizi. Kubikwa ukuthi esinye isibotshwa uSina Ganbari wabhubhela entilongweni ye-Evin Prison. Uhulumende uthi wazibulala. Kuthiwa kulezinye ezimbili ezafela kuleyo ndawo akuwavezwa amabizo azo. Unkosikazi Nikki Haley omele ilizwe leMelika kuhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations uthi umhlaba ubukele konke okwenzakala kwele Iran. Ngakho-ke uhulumende walelo lizwe kumele aqaphele ukuthi ngephuli ilungelo likaZulu.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende wele Melika. Kwezemidlalo uhlelo lokudingela abadlali bomdlalo wenguqu abangaqatshwanga imisebenzi luqale lamhla edolobheni lakoBulawayo. Okunenga sikuzweni kuntathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalolu daba ngokugcweleyo.
Uhlelo luqutshwa inhlanganiso yemela amalungelo abadlali bomdlalo wenguqu kwele Zimbabwe, eFootballers Union of Zimbabwe, njalo indikimba yohlelo lwalonyaka ngethi I Play Fair, Say No to Drug Abuse. Nyakenye lolu hlelo luqutshelwa endaweni Heath Street Cricket Academy, ikanti lonyaka lolu hlelo luqutshelwa enkundleni eBapa Fields. Njalo isiphathamandla senhlanganiso yeFAZ uNomsa Moyo ukhuthaze abadlali ukuba basebenzise leli thuba ukuze bathole imisebenzi.
Uhlelo lwethu siqalise namuhla lwe-Footballers Union athi ukukhontrakthe nekhimba. So besikhuthaza abadlali abana ama-contracts abo asaphelayo ukuthi bebuye e-BF kusasa ngo-8 sizokuba labo lapha. Njalo futhi sinxuse abaqeqeshi abaningi abasuka amaqembu amakhulu ukuthi labo bebuye bezobona la bedinga kuyenzeka ukuthi labo beqinise amaqembu abo umnyaka lowa-2018.
Namhla ngosuku lokuqala kube labadlali abangamajumi amathathu lanye ababuyileyo ukuzophatheka kulolu hlelo, kodwa uNomsa uthi ukhangelele ukuba leli nani likhuphuke ngoba namhla abanye abadlali besuke balahleka baya eHeath Street Academy. Lolu hlelo lokudingela abadlali imisebenzi sokule minyaka emihlanu lwasungulwa, njalo uNomsa uthi banenye abadlali asebesizakele ngokuthola amaqembu okudlalela.
Iminyaka edlulileyo sisiba lalolu hlelo sike sathola ukuthi sasesiproducer amanye ama-players athathwa ngamanye amaqembu amakhulu. Njalo futhi nyaka lonyaka futhi sithole futhi abanye abadlali abazadlela amaqembu amakhulu, because yiyo injongo yethu thina abantu be-Footballers Union ukudingela abadlali imisebenzi.
Abadlali ababedlalela iqembu le-Islanders kanye leqembu lesizwe uDesi Kabhenya kanye loJoel Luphahla yibo abaqeqesha abadlali laba abadinga imisebenzi, njalo abazakhethwa ekupheleni kohlelo ngomgqibelo bazahlanganiswa lalabo abakhethwe uhlelo olufanayo oluqhutshelwe esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula kubunjwe iqembu eliza kuyadlala elizweni leSouth Africa, injongo kungeyokuya badingela amaqembu khonale. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Kusamamo ingoma kaSikhobokhobo Madlela isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota oluqhelisiweyo kusukela mhlaka 10 zibandlela lubone abantu abazinkulungwane ezintathu lengxenye bebhalisa koBulawayo. Isizalwane seZimbabwe uJabulani Dube odabuka ePlumtree umiswe phambi komthethwandaba lamhla esetheswa icala lokubulala elinye ilunga ledale lephalamende yeBotswana ngempela viki. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilala.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.